Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalibuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 28 Mbimbitho 2023 noChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukhetho lwebandla lezanu PF lube labantu abaningi abaxakaxe amavoti abo, okungabe kutshengisa ukuthi kungaba labaningi abangasoze bavotele leli bandla.
Akula ngendlela abaza kutshengisa ukuthi ba-democratic, yikubone kule nkululo kukhona na okuningi abantu abathi inamba yabantu yempumela le namba yabantu abavotileyo kayihambisani.
Kodwa abanye bathi lanxa kunjalo abamabandla aphikisayo basolwa ukuthi bazigoqe ukuze bathathe leli xesha banqobe ukhetho.
Mina ngiyazi kahle imfundo edlalwa koChamisa ukuthi uMnumzane uChamisa akazimiselanga ukwenza ukhetho, kodwa bona ababhizi balungiselela ukwenza ukutshengisela lodlakwengwaco kuzagcina kulodlakela.
Umsekeli kamongameli welizwe leMelika unkosikazi Kamala Harris ophakathi kokwethekelela eliGhana ukhangelelwe ukufika endaweni lapho abantu ababesuswa khona besiwa eMelika ukuyasebenziswa njengezigqili.
I-Amerika ayizake ifisele i-Afrika kumbe yenzele i-Afrika into enhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Sokukhamuke ukufuthelana okukhulu kubandla lezanu PF phezu kwempumela yokhetho lwama-primary elections olokudinga abazamela leli bandla kukhetho lwezwe lonke okuza kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Abasekeli bebandla lezanu PF labo bathukuthele endaweni ezitshiyeneyo zelizwe besithi bavinjwe ukuvota kuma-primaries aqhutshwe ngomgqibelo langesonto ngoba amagama abo abengekho kungwalo zebandla. Iphephandaba le-Newsday libika ukuba iZANU-PF imise ukwethulwa kwempumela yokhetho lolu ngenxa yokukhonona osokukhona. Ukomisari waleli bandla uMnumzana Mike Bima izolo wazise ukuba akusavunyelwa ukuthi iziphathamandla zebandla zethule impumela engabusiswanga lidale elimqoka lebandla elePolitbureau. Lokhu kwenzakala ngesikhathi unobhala wezokwethulwa kwembiko uMnumzana Nick Mangwana ethule impumela etshengisa ukuba isiphathamandla sebandla uMnumzana Tafatswa Mugwadi unqobile, kodwa ngokuya kwesikhathi kwaphuma impumela ehlukeneyo etshengisa ukuthi uMgwadi nguye onqotshiweyo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu.
Okwenzakale kuZanu kulento eziningi okuzithoyo. Okuwa kwengqongqothela zezano kutshengisa okuwikhenwa kwephathi, ngoba ungayikhangela izano iba le-face thize zephathi. Abanye bangathi i-renewal, but mina kangikholwa ukuthi ngaba i-renewal ngoba iningi labantu abakhona kuzano bangene ngemva kwa-Emerson. As long as urenewa iphathi u-Emerson eyifesi yayo, kunzima ukuthi ayirenewa ngokutshintsha abameli bephalamende. So mbona ngazathi khonokuyana ukuthi odabe ngabantu odabe hlezi beyibuso bezano ezabelweni bawile, kutshengisa ukuthi ibandla langikhona lalo liyawa. Okunye othi ungakukhangela yinamba ye-turnout. I-turnout yabo ungakhangela eka-2018 laleye khona, indawo eziningi amafigazi angikhona ayehlile, okutshengisa ukuthi abantu ngesimo somnotho lesimo sezinto ezenzakalayo abalathemba ebandleni thize. Ungazwa ke uthi urenyiwa iparty uhamba usiyadinga oyendrolanga usiyadinga oflora abantu bonke esingathi yi-deadwood ukusithi uyayirenyiwa ngabo. So ibandla langikhona eqinisweni yikuthi alila future. Alubana belile future ngabe sibone abantu abaningi abatsha abangaziwayo besiba yibo ubuso bebandla besizathi hayi ibandla liyarenyuwa kodwa kuhanje kwarecyclwa i-deadwood ehambe yathintithwa emangcwabeni yayenziwa yaba yibuso bebandla. Abantu abala abazakala abanye nge-violence abanye bayatshontsha. So kangikhola ukuthi libandla esingathini lingaba yibuso abantu ababiselweyo abavotelwe esingathi yibuso bebandla. Okunye oza kukhangela ngalo ibandla langikhona yi-one yiloko okwenzakaleyo ikakhulu kobulawayo ukuthi iningi labantu abamele ubu-MP abantu abancintisileyo for i-local authority ngabantu abavela ngale kukaChangane. Khonokho okuyikho abantu bakobulawayo kodwa behlala besilwa ngakho. So ibandla langibona uyabusuzibuza ukuthi liyathi lilibandla labantu njani likuhamba liyethatha abanye abantu kwezinye indawo ukuthi besusa abantu endaweni zabo bemele abantu endaweni engashiwo yabo. So khona kuyakutshengisa ibandla langibona lidisplace abantu bemandebeleni libafakela abantu bekwezinye izizwe kanti kungani bengahambi bemelo nina laboyiso endaweni zabo.
Kodwa iZANU PF ufuzwayo ithi ilibandla likaZulu njalo abantu okhuluma ngabo bakhethwe nguyuZulu bakhethwe ngabasekeli bebandla.
Abakwenzileyo ama primary elections akula ngendlela abaza kutshengisa ukuthi ba democratic ikubone kule nkulu lokukhonona okuningi abantu abathi inamba yabantu abayempumela lenamba yabantu abavotileyo kayihambisani inamba yempumela siningi kulabantu abavotileyo. Libandla elihlala lisenza izinto zenkohlakalo.
Alo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo oyinhlanganiso ye-ibheju likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhe sikudaba lunye ukhetho lwebandla leZANU PF lube labantu abaningi abaxakaxe amavoti abo okuthiwa ngama-spoiled ballots ngesilungu okungabe kutshengisa ukuthi baningi abangasoze bavotele leli bandla kukhetho oluzayo. Lokhu kuza ngesikhathi iningi labanqobe kukhetho libikwa lingelecele leZANU PF elithiwa yi-G40. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi ubuningi babantu kade bevota kukhetho lweZANU PF akutshengisi na ukuthi abamabandla aphikisayo basenkingeni.
Sinanzele ukuthi futhi nxa sokulukhetho lalabo abanye abangasoma member phese kodwa abavumelana leZANU PF lamapolice leZANU PF bazabe bekhona esibathi ngomahlala ecingweni. Bakhona abantu abaningi abangomahlala ecingweni yibo abalula ukuthi ubagungulze ukuthi basekele kumbe bavotele iZANU PF. So kutshengisela sobala ukuthi iZANU PF inganqoba kukhetho oluzayo ikakhulu emaphandleni.
Abi lokhetho lwama primaries kumabandla aphikisayo ikakhulu elesicc ubona ungani kuzaba lomthelela na kumpumela yokhetho oluzayo.
Ye amabandla aphikisayo anjengabo TCC lamanye amancane khonoko ukuthi bangenzi ama ukhetho lwama primary kutshengisela izinto ezimbalwa. Number 1 kutshengisela ukuthi ngamabandla awamanenga khona ibandla liyabe lingilibandla lomuntu yedwa kuyinto ya esesikhwameni sakhe acabanga khona ukuthi laphana ngiyafaka ubani laphana ngifaka ubani. Akulanto ethiwa yona yi-democracy umbuso wentekantando kaZulu emabandleni akhona. Kuyingozi enkulu kakhulu khonokho kusithengisela ukuthi nxa abantu befuna ukuthi babuse ngombuso wentando kaZulu angeke bavotele ibandla lomuntu odlala imfumba into zakhe zonke zifihle esikhwameni esenza yena akufunayo yena yedwa abantu bengakhululekanga ukuthi bakhethe abantu abafuna babameli. Okwesibili, kuyawalulaza lawa mabandla nxa usukhangelanisa sikhangela siqathanisa lezano PF kuyawenza akhanye njengazani ngabantu abadlala amadlwana. Okwesithathu, nxa ngikhuluma ngebandla le-TPC mina ngiza phinda lokho enhlala ngokukhuluma njalo ukuthi umnumzana uChamisa labantu asebenza labo iningi laba angisho iningi labantu abasakele i-TPC abakwazi imfumbe edlalwayo. Mina ngiyazi kahle imfumbe edlalwa koChamisa ukuthi umnumzana uChamisa akazimiselanga ukwenza ukhetho, kodwa bona ababhizi balungiselela ukwenza ukutshengisela lo dlaka kokungaxo kuzagcina kulodlakela njengalokhuyana okwenzakala ngo-August 23 bayikho abakulungiselelayo bakopa into eyenzakala eSerbia ngo-2000 bakopa into eyenzakala eTunisia lento eyenzakala eEgypt lento eyenzakala eSudan lakubo Syria yikho bona abakulungiselelayo abalungiseleli ukhetho ngoba bayakwazi uthi nomzana uChamisa khona phano uyakwazi ngenhliziyo enhlizweni yakhe iqiniso lokuthi uzadliwa angahamba kukhetho. So bona ababhizi abalungiseleli ikhetho bona abalungiselela ukwenza ama-protest ukhetho abalufunayo ukhetho lwamalunga edale parliamente, kodwa nxa sokufika kolukamongameli abalisa ngibuza abantu abazabe sebegcwele ezitridini bechisa ama-building ezitridini i-government ibisithumele amasocha cha abantu bese kusifa abantu abathile bese kubizwa international community ibisingenela bese kuthiwa khona kukhulunyiswane kufonywe uhulumende obambeneyo. Umnumzana uChamisa la esengena laphana usengena laphana la esesiba ngumuntu onjani ngomunye wababusayo lanxa ekadeziwe. So yikho okufunayo kuphela yisi strategy sakhe lokho kokhetho kufoget abantu besisi abalandaba lakho.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze amadale omthethwandaba ukuba abophe labo abenza inkohlakalo njalo labathengisa izidakamizwa. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu intatheli indaba izindaba eStudio 7 eseHarare.
Umnangagwa wenzela inkuthazo embuthanweni wokuvulwa komthethwandaba kamantshi emzini owe-Epworth eHarare esithi okwenza ukuba izigilamkhuba ziqhubeke zisanda yikuba kwesinye isikhathi kaziphiwa izigwebu ezilingana namacala azo.
Akasiqhubekeni silamadale ethu alwisana lenkohlakalo.
Inkuthazo kaMnangagwa iza ngesikhathi kuphume uhlelo lwemifanekiso yefilimu eyedokumentari elezigaba ezine emsakazweni kamabonakude we-Al Jazeera eveza ukukhuquzwa komnotho weZimbabwe ikakhulu amatshe aligugu ayegolide athengiswa ngemali eningi kwamanye amazwe kodwa inzuzo yalomsebenzi ingabuyeli esikhwameni sikahulumende kodwa inothisa abantu abalutshwana abasezikhundleni zobukhokheli. Kodwa ingcitshiko zombusazo zithi kuningi angakwenza uMnangagwa ukuze atshengise ukuba ngempela uzimisele ukulwisana nenkohlakalo. Omunye walezi ngcitshi ngumnumzana Libert Dube.
Kumele uhulumende abone ukuthi kuba lemithetho eqinileyo kulabo abatshontshayo kulokuba belokhe bebotshwa bebuyela ezindlini, yikho kugcina kudala ukuthi ukutshontsha kusuke kube kulokhe kusanda kusiya phambili.
Esinye isakamuzi se-Epworth umnumzana Francis Masetsa ngomunye owamukele ngenjabulo ukuvulwa komthethwandaba wase-Epworth namhlanje.
I-court namhla ivuliwe, i-judicial court ibile sikhathi nje isakhiwa. Kodwa ke umongameli welizwe ubuyile wazovula okusemthethweni. Hayi, ngithemba ukuthi kuza sinceda sibili lapha e-Epworth ngoba indaba eziningi bezisiya e-Rotten Row kumbe e-town.
Umongameli uthi njalo ukuvulwa komthethwandaba o-Epworth kudalwe ukuba sebenanzelele ukuthi zilutshwane indawo ezitholiswa amacala eZimbabwe, ngakho ke uhulumende wakhe uza kusa imithethwandaba le ebantwini ngokuvula eminingi elizweni lonke.
Idala elifanayo lizafakwa e-Country Park kobulawayo, nasemkoba egweru,
Emcheke emashingo esakuva nedankambura na segle nola le budiriro ERRE.
Abuhlangothi olwe Judicial Services Commission bathi baqoqa ukwakha eminye imithethwandaba endaweni ezihlukeneyo zelizwe ezifana lasemizini egoqela i-Country Park koBulawayo, imikhoba esegweru, esakuva lasedakamvura, emtare, emavuko, eGlenora, eHarare njengendlela yokuthi imithethwandaba ifinyelelwe ngabaningi ukuba bengabhekani le ndleko ezinkulu zokuhambisa besiya imithethwandaba. Ngimele isithu 7 seHarare.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi isiphathamandla seleMelika umnumzana Robert Scott oke wafika eZimbabwe usekhuthaze uhulumende ukuthi alungisise ugwalo lwabavoti i-voters roll ukuze ukhetho lungabi lempumela esolakalayo. Iphephandaba leHerald lodaba lokuthi kulowesilisa ogongode ugogo wakhe ngogodo waze wafa eMtoko. Lundoda ubikwa esuke waya egangeni lapho azilengise khona laye wafa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kuti Zimbabwe vele ku obvious akula president hlezi ngisho intilizwe lakala president onke bantwana mfazi kuyatontsha konke ngamasela kodwa uthola umuntu egijima ethi zanu PF ihamba phansi ngenyawo elambile engadlanga. Why ungafisa ukuthi ilizwe lilunge? Usebenze uthole imali, usebenze uthenge lokho ngelapho, usebenze uthenge inkomo, usebenze ulobola umfazi, usebenze uthenge ibhayisikili nonke ukuhlala uholiswa njalo nje. Why ungafisa ukuthi ilizwe lilunge? Uhole lawe uyethenga ibhayisikili, uyethenga itennis ngoba lo muntu omqambela amanga vele lisela uyazitshontshela ugcwalisa indlu yakhe, uyazitshontshela ugcwalisa imali phethe yakwamazwe. Umnyanga kwaseqeda igolide elizweni kodwa wona uthola isenti ogawulela abaqatshiswa amanga behlupheka betshontsha inkomo zethu. Ogawulelapo uzobethi mnangagwa batshontsha inkomo zethu, baphiwa amatraki ukuthi ekambe zulu indawo yonke emakhaya la baqeda inkomo zethu amatraki abogawulelapo. Sicela lisihloniphe bogawule. Umnyangagwa alitholi lutho, uqamba amanga ulambile, uvuke kusaza usetshontsha inkomo zethu ngoba uyalamba, uyahlupheka, uyasokola. Fisi ilizwe ukuthi lilunge, usebenze uthenga inkomo, usebenze uthenga ithenisi, usebenze uthenga ibhayisikili, awulazo lezo zinto uyahlupheka la gawuni lakujoseph Chuma. Konke vula abantu bezanu PF.
Salibonani, salibonani Studio 7. Hayi, siyajabula ukuza imlayezo yeni Studio 7. Ngilamek Studio 7 seMpumalanga ngibele South Africa. Kulo mama lodi wasuka ku-MDC usekuzanu PF, lo mama angabo sijwayela lo. Yini la ikhuluma irirabise njalo? Sorry, ukukhuluma leli gama. Yini la ikhuluma? Yini le athi yenziwe ngumnangakho? Yiziphi izikolo akukhuluma ngazo? Lamaklinika ezibhedlela akukhuluma ngazo? Yiphi umgwaqo akukhuluma ngazo? Yena uma wasuka ku-MDC angakhulumi kubi ngokuthi yeye kwanziwa sokwenziwa soko. Indaba ekhuluma nganto ngumfazi onjani njani kanti? Vele abafazi banjalo, ungasuka endodeni sekukhuluma enye indoda kubi. Akulalutho olwenziwa yi-government, akulalutho olwenziwa. Yiphi yena into ayibona i-right eZimbabwe? Uzositshela ngomntanakuthi use-America. Ma ku-right eZimbabwe, e-America ufunani umntanakhe khonapi? Angabosijwayela kubi lo mama lo. Asifuni ukudlala thina elizwe, anje usadlala yena. Injalo ingakho wasuka ku-MDC kathi ezami zizawuthathe ku-MRP khona. Akazazi ukuthi ufuna nelizwe, usijwayela kubi. Yiphi imigwaqo ekhona eZimbabwe? Yiphi amaklinikhi asebenzayo le mithi eZimbabwe? Amatitsha kabahoyi but ukubhintshela abantu i-nonsense yodwa. Abosijwayela kubi thina.
Ngibingelele ku-Studio 7 ngabele njalo ukuphila abasakazi kanye labalaleli ngezindawo ngezindawo lapha abakhona. Thina esintwini sakithi sithi sobohla amanyosi. Lapha ngizama ukuthi ngichazele abantu bezanu PF ukuthi nanzo ke gawule Joseph Chuma lapha elikhona nabomama lo bekhuluma kuthangelana ethi bheka i-Bedbridge, bheka imigwaqo. kodwa ngithi masilalela inyuzi lana bayakhala ngomgwaqo wasefolosi kwehlukene uzwalinganisa wathi mawuse eHarare ngathi uya kwelinye ilizwe mawuse efolosi uya kwelinye njalo so bantu bezanu PF lina lithini ngakho lani bantu bakazana nje phezu kwaloko okuvelayo okuthiwa imali yahuquluzwa lithini ke khona lapho bogawule sicela ukubuza kini njengoba lina laya ezikolo zokuphikisa liyaphikisa lilelisemba phansi lithi konke kuright so lithini ke manje mase kuvela le documentary ye-Al Jazeera esiveziwe ukuthi nampa bahuquluze and baphuma kanye khona ezandleni zezanu PF lithini ngakho lisalala pho lapheli khona bantu abadala kumba kusalaleki seliphonga ukuthi ha okule mpondo akufihleki emgodleni sokuphumile nanko-ke so ebantwini bakithi thina esiphansi ku-ground force bantu bakithi nansi ezanu PF sokuwulungelo lakho ukuthi wena uzikhethele ukuthi uvotela bani kambe ungabe usayivotela izanu PF senza kanje asibambaneni bantu sike sifundisane ukuthi izanu PF akula nto ebiza sisiza ngayo ngoba okufanele isize kakhona iyakuthatha iyakuchaphaza iyazidlela umnotho wasezimbabwe sihluphekile akuvotelwe elinye ibandla elingenza utshintsho lobungcono ebantwini bakithi sekelane lezanu PF ngiyabonga
zihlobo zami ze-Studio 7 ya umnyaka lowu kuzaba ngumnyaka ozaba unzima kakhulu sibili mina ngokubona kwami nxa sikhangele sibili kuhlelo lolu olwama-election kwazi unkulunkulu kuzaba nzima ye yiyo impendulo engayitsho linjani babantu kamilingomo labanye abasakazi nje ezimbabwe lapha thembe ujehova kunzima
njani linjani Studio 7 abalaleli bonke endaweni ezijene khuluma lapha sekhezi ematopo ngizwe ubuhlungu indaba yenzakala elipane abantu bayakhala bulawa amandebele kuthiwa ngamadisi gambe bantu bebemathebeleleni gambe shuwa sikwanile yini sikwanile sibhizi sisebenzela izafa
salibonani ku-Studio 7 basakazi dabalaleli salibonani lonke kuzindawo zonke sibonga basakazi be-Studio 7 imisakazo wenu osethulela izindaba mina ngingena lapha ku-Studio 7 ngiyadinga Studio 7 ngidinga abantwana bomfowethu abantwana laba bazalwa unina kwakuthiwa ngumanyoni bazalwa ngama-late 80s kusiya ku-90 endaweni zejocholo gwayi umfowethu wayele nickname othiwa ngundevezibongo umanyoni lo ukhangelelwa ukuthi ungani kuthiwa wayesuka endaweni zelubimbi kumbe emzola ufolomani wabe emsebenzini besejocholo kwakuthiwa ngundevu something like that sengiyalilibala ibizo lakhe kodwa wayengusibanda ufolomani wabo kuthiwa ngumgelandevu kodwa ngumgelandevu abantwana laba siyabadinga ngumfana lenkazana ngikhuluma ngabantu asebekhulile nxa bengabe belalele bangangithinta ku-077619 5288 kumbe bangene kuwhatsapp ku-0775654983 siyabadinga Studio 7 okhulumayo ngobaba uMangena abantwana laba siyabadinga sicela ukuthi i-audio le idlalwe mhlawumbe bangayizwa ngisenyama yendlovu
nazo ke izinto okumele kukhulunywe ngazo nazo izinto okumele kukhulunywe ngazo yindawo yakithi laphana khumbula ngathi ngifika ke mina ngebhasi babekhona bebaningi mpela abantu bakithi abajikile laphaya abajikile ngabatshela futhi ngenye into sekukhona omunye othi a-understand ukuthi khona omunye owanyinto osebenza kuthi awumanje wajwa akasifani ngani ngimtshela ngithi leya system i-system esezweni lethu inzima ka bakhona ngempela abantu bakithi abasebenzayo laphana abaqashiwe bakhona abasebenza ngabaqashiwe kodwa njengamanje abantu I think angazi laphana besekunamaviki amandlala bevukela khona bejikise emnyango ufike utshele ukuthi awufake isemfone ufuna isambono ufike utshele ukuthi awufake lokhu nalokhu lapho into nje ezingenamqondo ngicabanga ababejikile aphana ngababona babesemajiji la madoda amabili ade esemajiji ajikisele isifonyo waxa isifonyo asifakile liseni isizulu kunzima baqinisele yizo izinto ezikhala ngazo lezi okuyinto into yakithi kumele abantu abatshele into ngeyabo hayi ukuthi makuza into kuthe no lelilo kunjeni iandabani iandabani into yakini kumele uyithathe uyibambe ibe ngeyakini njengoba kunje bayajikiswa ngempela abantu bakithi lapho ke baqinisele ngabona ngesekhaya kwajika abantu abaningi kakhulu futhi kungafika usuku lokuqala ukuthi kudala sijika futhi kuthiwe isifonyo sifakile sijikise into ey'ningi nje bazifuna ezingenamkhondo bayajika nhle kudala benayo inalafana nabantu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulowesifazane oleminyaka engamachumi amabili lasitshiyagalombili 28 odubule abantwana besikolo sedolobho leNashville abathathu labanye abantu ababili laye wadutshulwa ngamapholisa. Ilizwe leMelika liphakathi kokukhala njalo ngodubo lwemibhobho esetshenziswa ukubulala abantu mahlayana. Kolunye njalo udaba, umsekeli kamongameli weleMelika unkosikazi Kamala Harris ophakathi kokwethekelela eleGhana ukhangelelwe ukufika endaweni lapho abantu ababethengiswa khona besiwa eMelika ukuyasebenza njengezigqili eyaziwa ngokuthi iCape Coast Castle. Umyeni kankosikazi Harris umnumzana Harris uza kuya hlola ibhizimusi yabesifazane eyokupheka iziwiji zamachokolethi ngendlela yokuthuthukisa omama. Ngemva kokuhlangana labesifazana eGhana kusasa, unkosikazi Harris ukhangelelwe ukulubhekisa eTanzania njalo uzafika laseZambia. Kubikwa kasoze alugxobe eZimbabwe. Ukuhlaziya uhambo lwakhe usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Innocent Ndivali umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe.
America ayizake ifisele iAfrika kumbe yenzele iAfrika into enhle bazokhangela ukuthi yini enye into abangayenza wenzela ukuthi iAfrika i-continue isiba ngaphansi kwabo. Iziphi ezinye izinto including ama-resources ethu umnotho wethu abangawutshontsha ukuze bekhulise umnotho wabo. I-America ngayise Africa vele izokhangela okunye abangakuthatha. Akula nto yokuthi bazokhuluma nge-democracy bazokhuluma ngani. I-democracy ku-America itsho ukuthi Africa kufuze continue ihambisa ama raw materials to America, ihambisa yonke into to America. I-democracy itsho ukuthi umuntu omnyama akufuzanga ebe lomhlabathi, akufuzanga ebe le-land. Yikho nje bafaka ama-sanctions eZimbabwe. Yikho nje engafike eZimbabwe not because of i-democracy but because of indaba yomhlabathi. So thina hayi vela siboni njengeqembu le-EFF Zimbabwe ukuthi kuzasizani i-Africa ukuvakatshelwa i-America under u-Deputy President uKamala Harris. Asiboni vele into nje esimotshela nje isikhathi.
Siyabona njalo ukuthi unkosikazi Harris ukhekhelezile ilizwe leZimbabwe njalo kunengi yini leZimbabwe liza kukhutha.
Ukhekheleza nje iZimbabwe kungenxa yomhlabathi ngoba umhlabathi uthathwa from ezandleni zamakhiwa amalutshwana unikwa abantu abaningi abamnyama abangama-Africans. Even ekhekeleza mina vele njengeleader ye-EFF Zimbabwe angiboni lutho olungasiza kumbe okuzayenza ukuthi iZimbabwe ikhuthe kumbe ingatholi lutho. Lapha akwenza uvakatshela nje ama-puppets abo abantu abayenza abakuthandayo. Abakatshela abantu abayenza abakuthandayo. Yibo abafaka ama-sanctions so vele babe bezodinga neZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla le Economic Freedom Fighters Zimbabwe obexoxa icingweni losithandekile mhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukhetho lwebandla lezanu PF lube labantu abaningi abaxakaxe amavoti abo. Kungakusitshoni lokho. Kodwa abanye bathi lanxa kunjalo abamabandla aphikisayo bayasolwa ukuthi abaziqoqanga ukuze bathathe leli xesha banqobe kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.